hayi abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo nami ke ngiphinde ngitho njalo ngoba na amagondi kababa lo ugazena ekumgabe ekuhulumendo owadlulayo wathembisa wathi yena hayi yena amabhondi angayekela ukusebenzeni izaresayini pho-ke karesayinanga amabhondi kodwa kasebenzi njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2 cents esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani so sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2 cents lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani abhadalani kodwa uma ngikuthi hhayi ngibona ngazani kuphazamisekile laphana kumele ukuthi umkhulu unqube laphana ephiwe a-new garden utho ukuthi umgano omutha wokudlela abelokhu edlela emganeni obhobokileyo njengoma ngunza hhayi
mnumzana mkhwananzi wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngosiba lukhulu webhanga le-reserve
kuzindaba ezidanisayo mpela nami ngivumelana nobaba uKhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe. Siyazi ukuthi ilizwe lakithi liwelasha amangqeshane ngaphansi kwakhe umnumzana uMgabe nabo bonke abantu kade ebaqokela ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe. UMangutsha leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle nizongixolela. UMangunjalo njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile eziswalakalayo besicabanga ukuthi-ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha njengoba ethembisa kangaka umnangagwa ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha anyathele ngonyawo olutsha besicabanga ukuthi-ke uzomsusa lo muntu ngoba imgilingwane ethile nemkhonyovo ivele isenziwa abantu e-Reserve Bank njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyiwo kade ehamba ayothenga ama-bond aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayobanothisa bazinothise bona ba-part of umkhonyovo omubi okuyiwona ocikelela phansi umnotho wasezimbabwe bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa umnumzana umnangagwa bekumele lo muntu ahlabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume ngibona sengathi ukuba khona kwakhe ekuqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa sengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza nomthuli ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokhu akuqonda ukukwenza sezophazanyiswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhenza yikho-ke kuyadanisa ukuthi umntonja kuyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga
mnumzana mkhandla manje wena nxa ukhangela ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguzulu
uzulu lapho kungenziwa ubaba umnangagwa singathi umkhokheli welizwe umnangagwa wakhupha ama-ministers from different portfolios watshintshatshintsha wakhupha ama-term secretaries wakhupha ku-army wakhupha emapholiseni wakhupha ama-prisoners izivoke ejele futhi kungena ezinye ngakhe ukungena kwakhe lo ubaba lo kaphume ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi ingeke sesingabasikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu sesidinga nje abantu bengena ezitaradini ngobana lobosiphatheleni kakhuthiwe laphana kube kanti kade bemunya kuyena lumangunda lo
ya mnumzana mkhwananzi kathi kungaba kusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangutsha ubekhona kumbuso kamongameli Mgabe ukathesa ukhona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo
mina lo uMangutsha angimazi sise kahle ukuthi kahle ubevele engubani esuka kuthethwephi kodwa okusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi abaphathi belizwe kusasenguye uMgabe ubekwenza uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono umuntu onguyena owenza ukuthi umbuso kaMgabe ungamchithekeli okwesikhathi esifithi ungamchithekelanga nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho nginekuqinisa ukuthi lapho uMgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenisa uMagunja. Nakho uMagunja wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikaMgabe futhi lokho akufunayo uzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazi ukukuthinta.